abathi unity ayilancedo abalahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo encindezelweni lwamabhunu. Ngokungesikhathi lesi esikiso kumele abantu bekwazi ukuthi kwathi sokuvele lapho kwaba lokungezwana phakathi kwamabandla amabili, wabuya umkomo wakhulumisana nabomgabe kwahlanganwa wasetshenzwa ndawonye kuze kube lanamhla. Ungabona umuntu ongacakathekisi unity code ngumuntu ongacakathekisi ilizwe lakhe, umuntu ongacakathekisi amaqhawe alweni kukhulula ilizwe leli, ngumuntu ongacakathekisi abobaba unkomo abayibo abakhokheli abayibo abakhokheli la uhleli lolu olokuthi kukhulunyiswane abantwana beZimbabwe bahlale ngokuthula, njengoba ukuthula khona kwesaba lakho wabuya nge-unity code. Kodwa ambasole abantu kathesi isikhathi lesikhipi oselebrethwa ngayo okumele kuhlalwe phansi abantu bekhangele khonokho yikuthi abantu babhizi, mhlobo wami, abantu babhizi njengoba ilizwe linje nje izinto zomile, abantu bazama ukusela, abantu basabalele bangene lapha nalapha baye bagijimele kuyalungiselela amakhisimusana lawo. Kodwa lilanga elicakathekileyo kakhulu engibona futhi iningi labaZimbabweni liliqakathekisa ilanga leli.
Ye kodwa kulabanye kodwa abakhulumayo babagawule abathi-ke ilanga leli nga liyaqakathekiswa sibile eZimbabwe ngase kwalungiswa lo daba lwegugrawundi, kodwa kukhanya lukalungiswa phela, yilo phela olwaba yinsika yomanyano lo.
Ye kodwa-ke Gibbs, asehlukaniseni umanyano lendaba yegugrawundi. Indaba ukumanyana lokhwana kwamabandla amabili igugrawundi asiyibekeni layo khona phana, ibe yindaba laye emele isetshenzwe ngaleyo ndlela. Kodwa ubaba uMnangagwa upresident okhona kayibalekele indaba yegugrawundi, njalo indaba yegugrawundi Gibbs kulokunye okuzayenziwa ukuze kube le-closure endaweni yekugrawundi. Indawo yekugrawundi indaba ehlupha ethingukuthi sibilibanjwe kuhle, iqedwe kuhle ukuze ilizwe lethu lingabi lokhu lizingelwa yilo indaba yena le yekugrawundi. Isikhathi sesikiso sesidinga ukuthi indaba yekugrawundi siyidlulise kuhle abantu bonke basuthiseke.